ebhala enkundleni yokukhulumisana ebulenjini kuTwitter umnangagwa oxwayise inkokheli zababandla atshiyeneyo ezenhlanganiso ezizimeleyo labanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha zibuye bahlale phansi kukhulunyisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kunkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube nodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe nguye umnangagwa engakasukumeli ukubhekise emazweni watshiya elizweni sokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi lokulimala kakubi kwabanye. Abanye babhidlizelwa impahla lamavinkili ngeviki edluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo, lilunga lohlangothi lwabatsha kuZANU PF olo Youth League, yena wamukele inkuthazo kamnangagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Sinethemba lokuthi umongameli uzalalela isixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza, wayethilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezinqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu, kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizakhupha iZimbabwe edonsini lolu esisithola siphakathi kwalo.
Ependula kunkulumo kamongameli Mnangagwa, uChamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwaliswe ngezenzo hatshi ngamazwi wodwa.
Ndozvatataura kakuti hatigoni kuita nhaurano mumwe akasungwa muromo, mumwe akasungwa maoko. Nyaya dzekupomerana mhosva dzenhema, kungoti wati woita wembada yoda kudya mwana yotanga kuti iwe wakunhuwirira kunge mbudzana. Hatizvide izvozvo, hapana akapara mhosva. MP kaya haana mhosva dzaakapara. Zvakaitika izvi hazvina kuitwa neMDC. MDC haina kudana kana kukokera humwe. Isu tichakoka humwe dzedu dzine dzichiitwa pachena, dzine dziri murunyararo dzatinotozivisa kuti touyoko zviri pachena, zvisiri zvemhirizhonga zvokuti kana anenge aida kupokana nesanongopokana hake. But tine tichiita zvinhu nekuti tine maoko asina bakatwa, asina museve, asina ropa, toda zvinhu zvinoitwa murunyararo. Saka izvo tichaita izvazvizvi zvedu izvi. Hatibvume kuti tingaita nhaurirano vamwe vakabopwa kana kuti pane zvekuti vamwe vari kumbunyikidzwa, nokuti chiripo toda kuti vanhu vasaitwa musengabere wokuroverwa musaga kunge katsi. Totaurirana zviri pachena, tichiremekedzana sevana vomuZimbabwe, sevanhu vomunhu mumwe chete, togadzira matambudziko edu.
Lokhu kugcizelele lulunga leMDC elimele iMathebeleland North edalele Senate unkosikazi Phyllis Ndlovu, othi uMnangagwa akakho mqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana lawo.
Asimthembi, sakhuluma laye sathi kungcono kube le dialogue kudala. Wayala wakukhipha kupress ukuthi akula muntu avela asociate lamanye ama-organization ka-associate le bandla le-MPs. So khonoko sokusenzakala njalo sosiyontela ama-MPs ethu esesiyachaywa evalelwa vele asivumelani lakho. Kasimthembi futhi, kumele ukuthi yena thina sivumelane laye, sibe le dialogue esizakutala sivumelane la, sina sivumelane sodwa ukuthi singathini ngakho. Nothi yena ukuthi asitele ukuthi senzini, ngoba wayehluleka kudala. Khathe sekuphinde isibili ukuba kwabantu, abantu labana kabasoze bareplace lutho. Khathe sishiyatshontshela ama-MPs, siyabulawela abantwana, siyatshontshela ezindlini, asila ukuthi singayenza njani.
Kodwa uMnangagwa uthi kulusizi ukuthi amasosha aziphathe ngendlela engalunganga ngeviki edlileyo, esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini wezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweharalela kubulawa yamasosha kade ihamba ingenela abantu emizini yabo bebatshaya lokubahlukumeza, lalapho behlangana labo bezihambela. iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingaphelele emlonyeni kuphela, kodwa izenzo zakhe lazo zibe mqotho ekumayaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamasosha elizweni. Abayizinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo, okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Maringose wenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxola lokukhulumisana omlotha kwalabo abalemibono etshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona, where there is unity, God commands a blessing. So ukuze ilizwe lethu libusiswe, abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi, come, let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane, bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayeyisikhulumeli sekomishini eyayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKgalema Mohlante icubungulwa ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku, laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kwele Zimbabwe, lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa, kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leya idingisisa ngodlakelo lwaba khona, yatsho ekugcineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi laphakathi, ngakho ke siyacebisa ukuthi bahlangane bakhulumisane baqede inhlupho zabo, labe izindaba labo babhale ngendlela eseqinisweni. Ngakho ke lokho okwenziwayo sithemba amabandla azakumukela ukuze kukhulunyiswane abantu baqede bendawonye uhlupho lolo esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osimadolonzima kanye lengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni, esimi manzonzo ezifana nakwezempila kahle odokotela bekhalala umsebenzi, kwezemfundo ababalisi bekhalala umsebenzi, izisebenzi kakhulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni, okuyikho okukhokelele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edluleyo, abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni, kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.